dzimwena u ini njini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingaya livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abanye njalo abane abangamachumi amane batholakala belegcikwane le coronavirus kuleli dolobho. Unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa ijefu usethe khwatshu.
Sozokuswelakala ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxesedla iphoyizeni kumbe sekube njani.
Kambe ukuqilibezela ngeminyaka yokuzalwa okwenziwa ngabadlali beqembu lama-under 17 elenguqu kuchiya elakusasa lalomdlalo limingapi?
Mina lapha ngisola ihlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo ngamandla lapho okubhubhe abanye njalo abane izolo kwathi abangamachumi amane batholakala belegcikwane le coronavirus kuleli dolobho. Lanxa ababanjwe leli gcikwane selokhu laqala ekuqaleni komnyaka, bebe baningi eHarare kobulawayo yikho njalo okulabantu abagulayo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 abaningi. Kobulawayo kulabantu abangamakhulu amabili lechumi elilesikhombisa 236 abagulayo belele ezibhedlela ngalomkhuhlane, kuthi eHarare kulabaphansi kwekhulu elilodwa 84 abagulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi indawo ezibhahe igciwane le-coronavirus kobulawayo zibalisa amalokishi athi Nkulumane, Magwegwe West lejele leKami. Bala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa ijefu usethe khwatshu. UMatemadanda ubikwa ubevuvuka ubuso lomzimba njalo ekhupha ngeviki edluleyo waze wasiwa esibhedlela. Ibandla lezanu PF lethule umbiko ngeviki edluleyo lisithi uMatemadanda uyagula. Kodwa izolo uMatemadanda ubonakale ebhodabhoda edolobheni leHarare elenye inkokheli yebandla lezanu PF ebalisa umgcini sihlalo eHarare umnumzana Godwills Masimirembwa bekhulumisana labantu emgwaqweni weHarare. Udaba lokufakelwa ichefu ebandleni lezanu PF lukhanya soluyinhlalayenza. Abanye abake bakhala ngokufakelwa ijefu babalisa umongameli Emerson Mnangagwa owathi wafakelwa ijefu ku-ice cream eGwanda ngomnyaka ka-2017. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sana Gandhi unanzelele ukuthi uba uMatemadanda umsebenzi wakhe omkhulu kakhulu lwana ukuba uNational Commissar. Njalo khona pana kwasuka omunye umuntu laye khona pana esikhundleni zenzana akusoze kuswelakale ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxesedla iphoyizeni kumbe sekube njani. Konke izinto ezinjengazenizana soze siswele ukuthi sicabangele okunjalo. Ngokunjalo even lalaphana kuqala nje uyabalisa ukuthi umongameli bake bamgangela lakho. Kuyatholakala Gandhi ayisokuzana uPF kuphela. Le machurch abantu bayafakela namaphoyizeni. le ngaphe mapabandle nachiyenele emsebenzini emakampanini ngezikhundla uyazifela gandi isikhundla ungasi ukuthi kumbe kuzana uPF kuphela uyazifela isikhundla noma ungapi uyazifela isikhundla noma kuzana uPF uyazifela isikhundla noma ungapi khangela labantu ukuthi balwisana njani khangela abantu beMDC ukuthi babulala balwisana njani bebangezikhundla so konke konoko kuba kuyimisebenzi kaSathane ekhona phakathi kwabantu imisebenzi kaSathane vele ayiswelakali abantu benjalo matematanda ezizomsebenzi wakhe abanye bamfisela kubi uMr Gomzawe kodwa ke hayi kungasenani uSindile matematanda uyaphila hayi kayidlanga ipoison usephilile ubegula nje matematanda kodwa ukucabangela kwabantu bese becabangela bese thuka ukuthi amhlawumbe enqe umatematanda sebemgangele ngoba bakhona abamzondayo even emhlanganeni bakhona abamzondayo bemzonda nje bemzondelize kodwa umatematanda ezenzela kusho umsebenzi wakhe
lona ibandla lezana uPF siyasizwe kuthiwa lengani ezomdeni alizi vezi egcekeni kodwa ke kathesi siyabona ungani sokuphuma kuyavela egcekeni
hayi ukuthi abantu labo kanti bayathanda nje ukuthi bakhangele bahlolise baphumela lokho abakukhuluma imfihlo akulandawo okungalanto oyikhulunywayo khona ingane ama-church abo awumagaya uzozwa ukuthi hey ubani bayenze so hey ubani bayenze so even ama-church anala khona hey uzothi ubani uripile ubani uyenze hayi akuswelakali ukukhuluma kanti kungayisiki ukuthi kumbe akulamfihlo akuba izinto zonke sezibekwe egcikeni lezinto eziyimfihlo ngabantu labantu abathi phephandaba labantu atatheli izindaba azifuna ukuthi nje zihlale zibonwe kukanye kulomlilo obhebhayo kulontuthu ethunqayo ethangweni lwezana uPF yebo phela akulamuzwe ongathunqa intuthu inhlanganiso yonke noma imizwe yonke lama problem ilonhlupho zayo kodwa lati silenhlupho zethu kodwa silendlela yethu ukuzimanage inhlupho zethu njengomhlangano wezana uPF
khona kubandla lezana uPF kungakukhona yini ukudonselana kumbe ukukhona kwesikubonayo kunga kulokubambana yini bandleni
yeye ngiyaphinda njalo njengoba usidinga ukuthi kulokudonsela nakulani gandi ngithi mina izana uPF inhlanganiso ezombusazwe ihlanganiso ezombusazwe inhlanganiso njalo kathe iparty eyiyo elohulumende obusayo izana uPF ayengeke iswele ihlupho ezikhona enkunhlanganiso zonke ayisozihlwele inhlupho ezingaba zihlangana labantu bonke ekuhambeni yebo phela wakulamuzi ongathunqa intuthu iyo izana uPF layo angeke kubalekele khona ukuthi kuyabe kulezi izinto mhlawumbe eziyazithe kakuswelakali khona lokhu kwafukele emuva noma ngapi la ngapi inhlanganiso zonke ziba lalapha lalapha abantu abangawelelani khona kodwa kuyaqhutsheka abantu bayaqhubeka ngomsebenzi behambe besiya phambili
umnumzana Belief Gawule isiphatha amandla sebandla lezana uPF ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo ngalesi sikhathi inengi labafundi belungiselela ukubhala imihloliso. Abanye ababalisi belokhu beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bekhala ngeholo elincane. Abalitholayo kanye lokumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Iqembu labasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasikhombisa 17 abemdlalo wenguqu elixotshwe kumidlalo yenkezo ye-Confederation of Southern African Football Association Youth Championship. Belikhangelelwe ukufika elizweni izolo livela kwele South Africa. Iqembu leli laxotshwa emdlalweni le ngoba kulabadlali abatholakala beleminyaka edlula elithumi lasikhombisa i-17. Baxotshwa kunye labadlali bamazwe athi Botswana, Comoros Islands leSwatini labo okuthiwa babezama ukuqilibezela. Kodwa babanjwa ngomtshina osetshenziswa ukubona ukuthi umuntu useleminyaka edlula elithumi lasikhombisa na. Iqembu lesizwe landise ukuthola abadlali balo kubona laba abasakhulayo. Kodwa ukuqilibezela ukuthiwa kwakufuna ukwenziwa sokuthiye abanye besithi iqembu lakusasa elomdlalo wenguqu liza kuba sengozini yokuthola abadlali abakhaliphileyo. Sixoxe lolandela umdlalo wenguqu uPeter Moyo othi lesi sehlakalo siyayangisa elizwe.
Mina lapha ngisola inhlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele sibehlala sihluphana ngabo abantu laba, sahluphana lo minister wangkhona samtshela ukuthi kona alike likhiphe abantu laba, bathi kuthiwa kona hayi FIFA yazo yazo bayasibhana. Ngathi ngaze sibhanwe kungcono singabhanwa 2-3 years siyabe sifaka umuzi endaweni yawo. Kathe sikhangela ubone, it's embarrassing ukuthi kona abantu bayahamba lomuntu over age besiyabanjwa ikhafu kona ngale emazweni. Akulunganga lokho, izifa is to blame. Akula into abayitshela yona ngale weBotswana uhlobo bahle bafaya uCEO wakhona. Ngapha siyayekela abantu besenza into ezamadlwangu.
Manje kwenziweni ukwenzela ukuthi udaba lolu lungaphindakali futhi, ngoba siyabona ukuthi ngomnyaka ka-2016 kwake kwaba lo daba olufanayo, amanda 17 baze baxotshwa inguqu yayekele ukudlalwa sebexotshiwe. Manje ubona ngani kwenziweni ukuthi kwenqatshelwe lokho?
Mina engubonayo lapha, nxa izifa ikhetha ama-coach okuthi basukumise umdlalo especially beqalisela kubafana phansi lapha, kabakhethe abantu abangela corruption. Kathesi kulomfana wehwange lapha omanda 17 awamchiyayo, umfana omncane odlala ibhora elinathisa amanzi, osokuhlupha kathesi ukuthi kona abafana laba bonaba amakoji laba bala ma-academy abo, so bayakhetha ngesikruku befuna ukuthi kona kona bezathengisa ama-players. So angibasoli ngoba baphiwe ithuba elokwezi i-corruption, baphiwe izifa. Mina ngisola yona izifa yiyo inhloko eyomdlalo wenguqu la. So yibo basolayo. Lokukhetha amakoji kwabo akuqondakali ukuthi vele bayenzani. Ngama sisilidwa yimafia. So abantu laba bekuvuze baphume emdlalweni.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani elakusasa elenguqu lingahamba njani, njengoba abantu babe bekhangelele kubona abasakhulayo ukuthi yibo abazaba bedlala inguqu kwelizayo, kodwa sibone sebexotshwa ngokungayithembeki, bebanjwa bezama ukuqilibezela?
Akula lapho esiyakona, as long as labantu abanjengayona lizifa kamambo leyi iwolile, akula zazifa la. Akula lapho esiyakhona ikudlala, akula into esiyenzayo elizweni lapho ngaphandle ikitshwe, fuze ithanyelwe, siqalise kutsha sibili sifaka abantu abebhora, abantu abakwazi ibhora, nothi amatsotsi abefuna ukuyadinga imali kuzifa. Asifuni umuntu oyadinga imali thina, sifuna umuntu ezaphakamisa umdlalo. Umdlalo uyafa sikhangele. So lapha ngithi uminista yena ngokwakhe kazame ukuthanyela izifa leyi. Kungcono sibhanwe, like I said lapha, kungcono sibhanwe 3 years silungisise umuzi, ngoba kathesi yingxaba ngxoza akulaluto. Izifa le ibolile akulabantu.
Umnimzana Peter Moyo ngolandela inguqu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Phephandaba leNews Day lithi kulamatitshala ukuthiwa ayethuselwa ukuthi aye emsebenzini ngabenhlanganiso ethiwa Zimbabwe Parents Union. Leli phephandaba lithi umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Martin Mazibisa wethusela inkokheli zamatitshala ezithi azifuni ukwemukela isilinganiso seholo esingamakhulu amane lanye ekhulwini i-41 okwathiwa yiso esizaphiwa ababalisi. Iphephandaba le-Chronicle lithi ikolitshi le-NUST lizaphathisa ukudingisisa ukuthi amathambo ababulawa igugurawundi ngawabobani kusetshenziswa ulwazi lwalezi nsuku olwe-DNA. Kwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibona, Studio 7 sanibona. Abe ngicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani, ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba ifuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Abele uJamisa akekho esikhundleni sokuba yi-president, yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena manje usebona ukuthi angeka khona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu. Nanti iqembu lakho naselimehlula, selimahlula uJamisa. Athi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
Balalela bahle be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 nangusipanda ngisalwa khonapha eMangwe. Ngilaphe eJoburg bakithi ngiba lokudana kakhulu kunanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni opposition. Siyananzelela kathesi i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo khonalapho njengabo Khalipani Phukeni, lapho Deni Moyo, lapho Thokozani Kuphe, vele yiwo osungani ngumsebenzi abawukhangeleyo. Ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi Thokozani Lomonzora komiti ngama ZANU PF studies izinto zeZANU lezo avela abasoze abasiba abantu ukuthi kumbe i-political party isebenzi zeZANU izinjongo yazo ikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition eyi-MDC alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke siqine ekuyehlukaniseni ngemihlobo. Uthola abanye besithi kulamaNdebele, kulamashona, kule phathi zamashona, kule zamaNdebele. Singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse iZANU PF esikhundleni, ngoba sifanana labantu abashiye inyamazana abasayiqotsha singakayibambi. Sibeqalisa ukuthi nanzathatha umlenze, mnanzathatha lokhu ingakabanjwa. Ungazibona usuqalisa ukufuna ukushiya umkhono umlenze inyamazana ingakabanjwa. Vele injongo yakho ufuna ukuthi inyamazana le ingabanjwa. Azinazeleleni iZANU PF yela amapholisi amali, ayikhona ukuthi amashona wonke amapholisi amali, ayikhona ukuthi singathi amaNdebele amaNdebele kumbe njani, amashona kumbe njani. Amapholisi eZANU yiwo asehlukanisayo. Sikhiphela iZANU esikhundleni konke lokho kuyinto okotabrise mvele kwabuya leZANU ngesikhathi bebulala uTonga Gara. Yizi isikhathi beqala ukuthi baqinise ilokuze i-tribalism, isebenzisa i-tribalist card, isebenzisa i-rule, i-divide and rule iZANU. Kumele sikunanzelele lokho. Engakutsho nje ukuthi uThokozani Kuphe labanye bakhe kuground bakhohlwe shemu vela ngike beserobe bazathola bona abazabe bebhadalwa bethengwa, kodwa abantu abasupporta ngengqondo kuground abasoze bathole lutho, bazahlala nje behawula, abasoze futhi bazuze abantu abangaka, abasoze bayithole yona isithi eyodwa loba ngaphi, bazaze bezifela nje beyizitudi zezami abachiyane lathi thina abantu be-MDC.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 bahle lonke. Linelisakaza lingazijiye emuva, lizikhipha njengoba zinjalo. Mina ngubhandamoyo komnyama esigabeni kwendolwani, esigabeni sikandolwani lomasendi lomphini Plumtree kulilima West. Mina ngithi osopolitiki bakithi bayenza into embi kakhulu kulamazwe amathathu, iZimbabwe, South Africa, Botswana. Abantu laba ama government ethu ahlanyela into engalunganga, tribalism, ukubandlululana. IZimbabwe yabandlulula, yayenza ukuthi abantwana bebandlululane ngegugurawundi. Lamanje umntwana mayesizwa okhuluma isiShona lokhuluma isiNdebe abakhangelani kahle. I-South Africa ngibuye ngithi izonophobia ihlanyela into engalunganga, tribalism. Xenophobia ihlanyela into engalunganga ebantwini besintu, sithi kulobuntu. Akuseko kukhangelana kahle elizweni le-South Africa singabantu abamnyama. IBotswana iBotswana ayitshengiseli
linjani basakazi baka Studio 7 lonke elenza umsebenzi omuhle siyalibonga. Sloke sifaka lapha ama message kodwa sihlala sizwa lokho ukukhuluma abantu why umuntu oyiwana akhulume kathathu. Ngelinlasa sisimqambe ngebizo kumbuya beyisihlobo lani. Hayi no fakana abantu abajini singadlali sizwa abantu aba umuntu oyiwani kaningi ningi. Kuyabe kusenza ngani Studio 7 yavulelwa yena kanti hayi into le ngekaZulu okhamekileyo njengathi singumthwakazi. Sifuna ukugijima sibambe kakhulu ukuthi siqondise izigwegwe ezenziwa yiZANU PF labantu bayo labalandeli bayo badlala ngenye into ongafanelanga badlale ngayo ethanda ukusinyanyisa kakhulu yona le yokuthi kuthiwe kuyagejwa amathambo egugulwa wonto amathambo akuthiwe ye izinduna ziyakhokhela kumthwakazi akudliwa mali yegazi akudliwa mali yengozi babulala abantu baquma abantu abanye umama barejwa bezithole kwabulawane kathesi bakhuluma ngabantu abangalamabhethi umuntu ongalamabhethi uyabe ngumuntu ongazange afundi uzobakhomposetha ngani mna ngakho into okufanele ukuthi akhulume ngayo yikuthi alungise izinto ngendlela asikwazi ukuvuma kathesi yena ephezu kokudiliza uthi yena uyalungisa ngabe ediliza izinduna zakithi uzenzani ezifake entweni yakhe uKhayisa wayemxotshelani wayemxotshelani ubuduna bukaKhayisa wayebuthintelani ethinta izinduna zakithi ezobukhosi akwaziyo ukuthi zimela iqiniso ebesethatha yena se genisa isizano sakhe leso izano lakhe lelo alenza kudala asozano izano yokubulala abantu ukubusa kuyabehlula le esishoneni kugcwele isathanizimu badla igazi labantu manje badla igazi elirongi lamandebele kalidliwa baza kufa lokufa ngoba kathesi isi 40 years besibusa ngochuku kathesi uNkulunkulu uzathumela uMoses njalo lamazwi kafike kumdladla umkheso lingelimqongo ukuthi kame athi nko emele isizwe sakhe afike kubulelani inkosi yamandebele ukuthi kabame bathi nko bengakhithwa esibayeni ngobugwala beqine ngoba kathesi sokufanele sife lokufa sifela iqiniso bengabamba amathambo abantu besindebeleni bazawabamba bawasengaphi induna enza njalo ihlibe kwazi ukuthi kayisela bantu siyazizwa nje izinduna ziyakhuluma zithi ye lokho kwakhulunywa ngesikhathi sikankomo kwathini 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 sizazitshela ukuthi wena useyonduna usela bantu asifuni abantu besijonene entweni zethu ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ege sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ugatsha olubona ngokuqutshwa kwenhlelo zikahulumende kwele Melika olwe GSA soluzelwa apha imvumo owakhethwa ukuba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden ukuthi aqalise imicimbi yokuthatha intambo kumongameli Donald Trump. Lolu gatsha yilo njalo olupha imali umkhankaso oyabe ulindele ukungena esikhundleni ukuthi uqalise ukubumba uhulumende. Yena umongameli Trump eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe iziphathamandla zogatsha lwe-GSA bese zithwaliswe nzima ngabebandla lama-Democrats okubangele ukuthi laye avume ukuthi baphiwe ixesha. Kodwa waphanga wathi elokhu esazi ukuthi uzaphumelela emzameni yokugenqula impumela yokhetho. Umnumzana Biden yena usevele wakhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe ezibalisa abesifazane abambalwa abazakhokhela ingatsha ezingakaze zikhokhelwe ngabesifazane solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selisidla ubhedu. umongameli Trump esengohlala ezidlalela igolufu engasakhanya ukuthi wenzani. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, othi icebo lokuvala ilizwe leMelika njalo likhanya lingayisilo elithenjwe ngumnumzana Biden.
Mina uBiden ngokumzwa wami ngendlela engamzwa ngayo wathi yena uvala ilizwe uzavala nxa kule mbangela etsho ukuthi ilizwe kalivalwe nxa umkhuhlane usube mkhulu kakhulu ukuthi akusela ndlela yokuthi ungadediswa ngawo. Umuntu wasuka wathatha indaba watshela abantu ukuthi uBiden thozavala ilizwe. UTrump nguye campaign etshela amasupport akhe ukuthi uBiden thozavala ilizwe. Kodwa mina uBiden ukuthi engimuzwe sitsho ngowakhe umlomo ukuthi ngingathatha mina umbuso ngizavala ilizwe. Wathi uzathatha amanyathela achiyeneyo. Kodwa nxa kungafika isizathu sokuthi aze avale ilizwe, nxa kulesizathu uzavala. But kazangatsho ecampaigner wathi qiniso qiniso mina ngizele ngingathatha ilizwe ngiyahle ngivale. Lezo kwakuyipolitics ecampaign ngoba umuntu owayecampaigner uTrump wayesehambetshela abantu ukuthi uBiden lingamvotela ukuthi uzavala. Uzavala and ngiphinde amazwi akhe he's going to shut our country down, he's going to shut our country down. UBiden waphinde waziphendulela yena ngokumlomo wathi kuTrump angizange ngithi ukuthi ngizavala ilizwe. So lowo ngamanga ukuthi umunye engezo omunye sitho omunye inxa yezama ukuthi ngivoti uzakhulisa ukuthi uzibane uthe. Ngingazumbi ngakukhutha mina ukuthi uBiden thozavala ilizwe but angizange ngimuzwe. Ngamuzwa esithi nxa kungaba khona ukuthi sekufanele ukuthi ilizwe livalwe ngizavala. So ukuthi ukuthi uzaqala hlolisisa umumo njengokutsho kwakhe.
Lona igcikwane ubona ngani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke ama mask sebesondelelana yini kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu.
Mina ngibona nganokukhweza igcikwane eAmerica and okulikhwezile walezinsuku ezedlulileyo bekungama rally. Bayacho abantu ukuthi endaweni njengeWisconsin lase eMichigan la kuwo Philadelphia lapho uTrump abecampaigner khona kakhulu khulu ehlanganisa abantu ikho lapho igcikwane elikhule khona konke kubo Ohio le lezi zindawo lapha dokusiba la rally khona. Eyinye into ekhulisa igcikwane eAmerica ukuthi abantu bazibona ngani bona balama rights abo. Omunye angaza gqoye imask, omunye thena akagqoki imask. Yikho khona ukukhweza igciwane. Khona ukuthi kulabantu baka Trump abangama Trump abantu bona kabagqoki imask yibo abantu abaphambanisayo. Labanye abantu abahamba emchadweni ikakhulu eNew Zealand lapho izolo ngibone omunye untombazana lomkakhe abasanda kuchata abantu babenxusa abantu bathe babanxusile ephathini abantu bababona sebejayiva bengasagqokanga la mamask. Kuthiwa phakathi komchado nalo kade kukhona abangu-40 batheste positive sebelomkhuhlane. Ukuhlangana ezinye indawo mina ngiyasonta ngiyathanda ukuhlanganela labanye abantu but lokhu kwavalwayo lapha kwathiwa ama-church angihambe church ayisikho ukuthi ngiyesaba but ngiyesabela omunye umuntu oseceleni kwami ongaba uthi nxa engawuthatha umkhuhlane angaze akasile nxa uthe nxa ngumbule asthma kumbule chukela kumbulani abantu okukhweza umkhuhlane ukuthi abantu phani angazi ukuthi ngingakufaka ngesintu ngithi wini ukuba selfish. Abantu eAmerica they are selfish. They think about themselves kuphela. Ukuthi mina nxa ngakawugula umkhuhlane kumbe nxa ngimutsha ngingasomuntu omdala bayahamba ezitolo balugqoka amamask bangena ezindaweni lasemsebenzini balugqoka amamask. Yikho okukhweza umkhuhlane.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane weCOVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abane njalo abane izolo. Unobhala ubona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa wa fakelwa ichefu wagula usethe khwatshu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.